Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 6 Mpandula 2016 ngChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umahluli uJustice Chinembiri Bhunu ufumana amalunga amathathu awebandla leMDCT elecala lokubulala ipolisa emzini weGlenview ngomnyaka ka-2011.
Kuyiwumlandla kakhulumente ukuthi akhokhele indlebe zethu zefundo yeprimary. Njalo asikuthi into yakajesi singakhangela i-Faith Convention ayisayinayo kuhulumende ka-1991. So amazali vele umthwalo lowobontaso wabo njalo ukubasinda.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ithi abafundi abaningi abayanga ezikolo ekuvulweni kwazo lamhla ngoba abazali bengelamali yama-school fees.
Just like across the region or international best practice, kutholakale amanzi afit for human consumption. Siyabona kathesi kula ama-projects athize awama-dams, sile Kunzwi Dam Gomrewa. Isitungiza ile muda dem wonke lawo ngama projects amisiweyo angapheliyo.
Izakhamizi zeHarare zikhuthaza ikhansili ukuba idinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwamanzi lokuvalwa kwawo mahlayana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umahluli oweHarare uJustice Chinembiri Bhunu uveze ukuba ekwahluleni kwakhe ufumane amalunga amathathu ebandla leMDCT elecala lokubulala ipolisa emzini weGlenview eHarare ngomnyaka ka-2011. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Esethula lesi sinqumo uJustice Bhunu uthi uthole abathathu laba abathi uLast Mayengama uThungamirai Madzokere loYvonne Musarurwa belecala lokubulala umpolisa uSenior Assistant Inspector Petros Mutedza kudlakela olwaqhamuka emzini weGlenview eHarare mhla ka-29 Nkwenkwezi ngomnyaka ka-2011. UBhunu ethi ubufakazi obuvezwe edale bukubeke sobala ukuba babe lengqondo yinye abetheswa icala laba lapho behlasela uMthetha bemjikijela ngamatshe kungakho betholakale belecala lokubulala. Ethi lobufakazi bukadokotela owahlinza isidumbu ukudinga imbangela yemfa kaMthetha uGonzales Aguero busuthise idale ukuba uMuyi watshaywa ngento ebuthundu esiphaqeni kwadabula ukhakhayi lwakhe. UMahluli uBhunu uthi uFinias Natarikwa owayeqhatshwe njengomtshayeli kweMDCT umfumene elecala lokuphathisa izigangi ngesikhathi zibaleka ngoba wathwala uMadzokere loMsarurwa sebebaleka lapho okwadalelwa khona lelicala. Ngasikhathi sinye uMahluli lo ukhulule abathathu abakade bethoniswa cala linye ethi abukho obufakazi obugcweleyo bokuthi baphatheka ekudaleni lelicala. Amalunga eMDCT la abotshwa engamashumi amabili lasitshiyagalolunye ngemva kokubulawa kaMthetha. Abangamashumi amabili lambili babo batholakala bengelacala kwasala bayisikhombisa. Abalandeli be-MDCT basamukele ngokudana okukhulu lesi sinqumo bethi sikuveza sobala ukuba sethulwe kukhangelwa ukuba ngabalandeli balelo bandla njalo beyinkokheli. Bebeqina ke lokuthi wawa emoteni uMthetha okuyikhona owabangela imfa yakhe lanxa kulandulwe lidale. Abane laba abatholakale belecala bahle bavalelwa kulindelwa ukwethulwa kwesigwebo sabo ngolwesine lalapho befuna ukusiphikisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ithi abafundi abaningi abayanga ezikolo ekuvulweni kwazo lamhla ngoba abazali bengelamali yama-school fees. I-Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ukudingisisa ekwenzileyo kuveze ukuthi abazali abaningi bakhala ngokonakala komnotho welizwe yikho nje besehluleka ukubhadalela abantwababo esikolo. Abanye abantwana ezikolo ezijene ezigoqela zakobulawayo babikwa bexotshiwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ekhankasela imfundo yaphansi kungelambadalo iWoza unkosazana Makodo ngamahlangu.
Abazali bakhanya bawulalela inkuthazo ngoba ngithenjalo ngani ngoba namhlanje kulesikolo esingathi iZulukandaba Primary School eNtumbane iposhe yabantwana abazali bahle bathumela ngixhumane lomphathi isikolo wesikolo leso ngambuza ukuthi kungabe qhosha abantwana wathi hayi akuxoshwanga abantwana kusho abantwana abakhulumanga kuhle baphindiswala ndama-receipts ngaseyimbuza ukuthi khona uphisele abantwana ngekhaya ufeda ndama-receipts wathi abantwana bazimelile ngokwabo ukuthi khona bakhohlwe ama-receipts so ngasezikhuluma labazali ukuthi ngicela abantwana abantwana babuyelile ngikhuluma nje babafundilela ngabokelamhlanje so abazali bawulandele bawulalela kuyona lomkhankaso lowo luyakuqhesheke obala ukuthi wona kule ungumlandi kahulumende ukuthi akhokhele indleko zemfundo ye-primary njalo asikuthi into yakajesi singakhangela i-State Convention ayisayinayo uhulumende ka-1991 so abazali vele umthwalo lo bobonthaso wabo njalo ubasinda so bakuthekile futhi kakhulukazi bavumelana lakho abazali
esikhuluma labo bakhala ngenhlawulo lapha bathi hayi imali yama-school fees kayitholakali nanku umnotho kawumanga kuhle kumi njani kobulawayo khona ngapho
kobulawayo kulobunzima kakhulu engathi kuye singakhangela emadolobheni wonke inxenye kobulawayo kulobunzima kakhulukazi nganani ngoba singakhangela ibulawayo imbali yayo yathi la ma-company kule industry i-industry yonke kobulawayo ibhaliwe ungahamba kuma-industry uzathola sokulamabandla echurchi okunevele akukhamisile nje kunjalo abantu kabasebenzi abantu bakuthola izinto bothona bazama ukuthi bathole ukudla banike abantu ababo esikolo yebo bakhanga kakhulukazi ngoba isikolo i-school fees yona ngokwayibi i-$5 kodwa khangele ukuthi ama-levies a-charge-wa isikolo yabo be-charge-wa ngenxa yokuthi bangamagodi uyathola ukuthi ihlekana laba abazali elikhethwayo ukuthi limele abazali bahlamele bazali fele izimela lona lotho ngoba befuna ukuthola imali khonapho uyathola ukuthi wona kwenje i-S D C committee nxa ihlangana for 2 hours sifuna ukuba lama-drink kwezindawo bafuna ukuba lama-sitting allowances imali yabazali singakhangela labo indleko ezikhona futhi eze-S D C ezibhadala imali ezikhiwa ngabazali uyathola ukuthi masa bayahamba ngikhumbula manje ngo-2015 ngakhangela i-budgeting i-accounting ebhajethi ka-2015 ama-headmasters aba-primary schools ahamba emtari abhadala $800 ebhadalelwa ngemali zabazali i-$800 lihamba ngebhasi one bus yo-headmaster liyisebenzisane emtari so imali ziyadlaliseka abantu bathole nzima kakhulukazi because bone njengehlanganise yokuze ukuthona singakele ukwenza njalo abazali abantwana bafunde abazali bathathele impahla ezindlini ngama-descolta bathiya esikolo so sifuna ukuthi asiyethuleni umthwalo lowo emahlombe siwubuyisele kumnikazi onguhulumente onguye wavuma ukuthi ezimbabwe sizaba nelungelo ngokusayina ama-instrument lawa asinika lelo lungelo
alo-ke ngunkosazana Makodo ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo.
Uhlelo lwabasakhulayo ole the connection sikhangela ukuvulwa kwezikolo abazali abanengi bekhala ngokuthi gabalayo imali yama school fees. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise nge WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami untungameli Nkomo lomunye wami utatenda gumbo.
Abalimi bochinda bathi abasasiboni isizathu sokuba lokhu beqhubeka belilima nanku lungasabatholisi inzuzo abakade beyithola eminyakeni edluleyo bekhala ngohulumende ukuba engazinikelanga ukugcwalisa izithembiso ahlezi ezenza kibo ubaphathisa abalimi ngezokulimisa lenhlanyelo njengabanye abalimi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu sekufuqe abakade bephila ngokulima uChinda baguqulele kwezinye izilimo ezifana lamazambane abalethela inzuzo engcono masinya. Umnumzana Lindani Mpofu ngomunye wabalimi bochinda laba olima esemangweni wegogwe yena ke uveze ukuba kungasasizi lutho ukusilima lesi silimo ebesibalethela inzuzo eminyakeni edlule besenelisa ukunakekela imuli ngaso
udubo lekotweni soluphambili soluhambe kakhulu uchinja vele alusalinywa ngokuthi siyalima kodwa sili into esizuzayo manje ngabona ukuthi yalima ibhelo yaku 200-300 kg uphiwa $10 iza kunceda ngani imali elizweni akula suzizayenzani thini ikotoni asayalimi sesizwi lokutshontshelwa kuthiwa limani ikotoni hey sadinika umuthi sadinika amasizi njani njani lapha lalaphana kodwa asila into esiyinikwayo asila into esiyizuzileyo pati kulima uluchinda so igogwedi vele sifile kunasisazakayo kulima uchinda kwezuza khona imali
Umpofethi yena labanye bakhe sebecabange ukuchiyana lokulima uchinda sebeza zilimela ezinye izilimo khona ngomnyaka ozayo.
Asoze silime ngokuthi ayili sinceda ngakho. Asilimi, asilalutho, siyadubeka so libona sinje siyadubeka vele asoze silime ikotoni. Ayisayenzi ukuthi silime sizima amazambane. Azasinika inyimpilo. Hayikho ni ikotoni hayi.
Kwasekelwa njalo ngomunye umlimi wasegogwe umnumzana Nkosinathi Gumbo. Yena okhala ngohulumende athi uhlezi ebathembisa usizo kodwa bengaluboni
akula abasenzela khona bakwansi kusinika amasitsi bakwansi kusinike imithi so kade sabaningi sibanathi imithi leyana ngokuthi akule sithengisa khona so akule ukuthi zayilima kumbe zabela kuyo asabuyele kuyo ayile sinceda ngakho I-government vele yasibisele move asiyala lozo esidubeka asila mali elizweni
abalimi laba bethi lesi simo sesibangele ukwehla kwesilinganiso zabalima uchinda ezigabeni lapho besivame ukulinywa khona kakhulu okunjengasegogwe iseziqintini ezimbalwa zesigabeni senkabazwe ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
don't take my number awusohlangana kwiFacebook I don't want your number. Also hlangana kwi
VOA Ndebele ku Facebook sesikhona. Yeah, akusthande. VOA Ndebele Facebook.
www.tunawena.com.
Leva laleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-past 8 kusiya ngo-9 ntambama lamhlanje ke kulohlelo lwabasakhulayo olwe The Connection esihlaziya khona ukuvulwa kwezikolo ngesikhathi uzulu ekhala ngokuswelakala kwemali elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Alilalele emsakazweni weStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende weFrance umnomzana Manuel Valls laye usemanyanela basola impumela yokhetho lwakwele Gabo lokudinga umongameli. Amabandla aphikisayo kwele Zambia abika ukuba isinqumo esike sethulwa ngumahluli wedale leConstitutional Court yiso esenze baphuza ukusa ubufakazi bokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngenyanga edluleyo. Izakhamizi zedolobho leHarare zikhuthaza ikhansili ukuba idinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwamanzi lokuvalwa kwawo mahlayana ikakhulu emzini ehlala abaningi osokulesikhathi eside. Okunenga sikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
okhokhele inhlanganiso yezakhamizi yeChitungwiza Residence Trust umnumzana Mavila Sikhumalo uthi inhlolisiso abayenzayo ikhomba ukuba ukudubo lokusilela kwamanzi lokuvala kwawo ngesikhathi esithile kugcine kubangela ukuba abantu begebhe imigodi eminye yakhona ingahlanzekanga ifaka impilo yabantu engozini.
Sithi ama-local authorities lohulumende kaba yenze ukuthi kube lama dams ukuze just like across the region or international best practice kutholakale amanzi afit for human consumption. Siyabona kathesi kula ama projects athize ama dams sile Kunzwi dam Gomrewa isitungiza ile Muda dam wonke lawo ngama projects amisiweyo angapheliyo ukuze abantu bakwanise uku enjoy i-access to clean safe and potable water. So sithi kabathiyane lalokho kwamabhola
otho kuphume kule inhlolisiso kukhomba ukuba imigodi imele ibe ngamamitha afika kwamachumi amane kumbe ukwedlula ukuze abe ngamanzi ahlanzekileyo. Ethi kodwa ngodubo lokusilela kwemali elizweni iningi labantu alisekwenelisi ukwenza lokhu ligcine lisebenzisa amanzi angahlanzekanga. Uqhubeke uKhumalo ethi ilizwe selikhangelane lesikhathi sezulu kanje lolu dubo luzaba lukhulu okungabangela imikhuhlane.
Izulu seliza kunakathesi kugcina sokulama waterborne or diarrheal diseases amaningi abantu begula izisu zisiba buhlungu begijinyiswa abantu besiya ezibhedleleni abanye bagcina sebelahlekelwa impilo esikhathini soneso.
Umqondisi we-Combined Harare Residents Association umnumzana Mfundo Mlilo uthi akudingakali ukuba idolobha leHarare lichithe imali lisemba isikotsho kulokulungisisa lokuhlela kutsha indlela eliqhuba ngayo umsebenzi wokutholisa abantu amanzi.
Izibhorane lezi ziyancedisa ngathi ku-short term ukuthi abantu bathole amanzi, but sakhangela ukuthi kona amapipe awe-State of Harare aphansi lapha ayavuza ngelanga kulamanzi angafika 55% afakwe imithi alahlekayo nje. So nxa uhulumende kumbe nxa udolobho lingafaka imali ekuthini amapipe la alungisise singavuka sasekuseni nje 55% of our water sesikwanisele ukuthi sikwanise ukuthi siwathole amanzi edolobheni leHarare akhona. Iproblem ukuthi umunicipality kalandlela yokumanage ukuthi wonke umuntu athole kuhle amanzi.
Amalunga enhlanganiso yeZimbabwe Homeless People's Federation esikhulumelayo eyinhlanganiso yelamalunga edlula enkulungwane ezilithumi 10,000 bathi ubuyanga bugcina busenza ukuba abantu besebenzise amanzi avela emigodini eyingozi ngoba umasipala ephuza ukulungiselela abantu konke okudingakalayo okufana lamanzi kusaselesikhathi. Idolobha leHarare lincediswa inhlanganiso ezifana labo UNICEF zigebha izikotsho kundawana ezijeneyo ngenhloso yokuphathisa udubo lokusilela kwamanzi emzini omkhulu weHarare. Lolu dubo ikhansil ithi lungaphela kuphela ngoba iphakathi komsebenzi omkhulu wokulungisisa isitishi esihlanza amanzi eseMorton Jeffrey Waterworks ukuze sipompe amanzi afika kuma-megaliters angamakhulu ayisithupha 600 megaliters ngesikhathi iwathela emzini omkhulu weHarare. Isithi lumsebenzi obumele uphele lonyaka usuzaphela ekupheleni komnyaka ozayo ngoba bengenelisi valela abantu amanzi okwesikhathi eside beqhuba lomsebenzi. Ngimele iStudio 7 Harare, ngingumark Peter Ntambe.
Lingakhohlwa ukuthi uhlelo lwezindaba ngesindebele kuStudio 7 luqala ngo 7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065 laku 15460 kHz kushortwave. Sitholakala njalo ku WhatsApp 001-202-465-0318 loba ku 002-774-341-6270 la ku Facebook ekhasini lethu LVOA Ndebele.
Alilalele emsakazweni weStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Litsibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065 la ku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com.
Nipinde ngibonga uOstin ufaka Ndlevu ngaphecelele kwa. Ngibonga uMondlo ufaka Sobani khona eDinyane ngaphecelele kwa. Ngibonge bonke kanye nabo bonke mina ovilanga.
Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ukhangelelwe kwethula amazwi aphathelane lendlela isetshenziswa ngayo imali kuluhlu lukahulumende olomnyaka wonalo ibhajethi ngolwesine kuyonale iviki. Si ukucubungula lingxoxo sixoxe lengcwethi ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera.
Singakhangelisa zabona ukuthi i-midterm budget izabuya mhla ka 8 September. Umona njengani ubaba uthina masa usulandele uyenza ukuthi alandele umthetho kuphela kodwa kungela okuningi akakwenza ngoba i-main budget siyakhangelele 2 months from now ngabo November. So umona njengani uselandele umthetho nje ukuze engabantwi ngokwephula umthetho nxa enga engalithanga i-midterm budget kodwa kuyabe kungelakho okuningi ku-budget lakhona.
Kodwa siyabona ungani sekulomehluko ikakhulu nxa sikhangele ukubana uhulumende ubesehluleka ukubhadala izisebenzi zakhe kodwa nanku kungani sezihola ngesikhathi esifana.
Hayi, alisilo qiniso lona lelo ngoba mhla ka 5 namhla sikhuluma senzeni nje mhla ka 5 izolo. Yikho abamasingo 7 ezingathi rest of the hotels yikho abazizi izimali zabo. Kathesi uhulumende uyahlupheka ukuthi abhadale izisebenzi ngesikhathi. Amadates angikhona uzawubona ukuthi asekupheleni kwenyanga. Siyabe sikwazi ukuthi amapholisa labasoja phakathi kwenyanga bayebezizi izimali zabo kodwa sebezizi izimali ngokuphelele kwenyanga. Ababalisi labanye sebezizi izimali zabo wenyanga elandelayo. So akuboni njengalo uhulumende usekwanisa ukuthi abhadale izisebenzi and kuzaba lo duko futhi nxa uNovember efika ngoba uhulumende uyawemele ebhadale amabhona yena engelamali. So sizabona futhi i-situation last year ukuthi ebengaqedisa ukubhadala ama-bonus engxenye ngo-June kumbe ngo-July next year.
Emabhoda lapho okade sikhangicabangela ukuthi khona bengathola imali lezinye indawo okuthiwa lokhu ngesilungu i-revenue. Singathi kube khona yini?
I-revenue yehlile kakhulu ngoba kule into ezinjenge-statutory instrument 64 eseyalisa abantu ukuthi bangene lama-groceries besithi bafuna ukuprotect i-Zimbabwean industry. Ungakhangela njalo amajuti ababethenga izimoto phandle kwelizwe ijuti langikhona liqonge kakhulu ukuthi besibala emaphepheni umalanga adluleyo ukuthi ama-sales awemoto yehlile kakhulu. So ubona njengani i-revenue ayibuyi ngendlela ababeyikhangelele ngayo. Besokuzoba futhi le ndaba e-corruption. Ubona yiyo edla i-revenue enkulu kakhulu ngoba kulama leakages abaningi kumabhoda laphana ngenxa ye-corruption. So la kuyukuthi ubaba uthi namasa uyabe esifuna ukuthi baqalise ukuthi ba-repair i-economy. Kumele babone ukuthi bengenza njani ngendaba e-corruption ngoba yiyo esingathi yiyo ilikage enkulu kakhulu ezukuthi i-economy ingahambi. Singabali ama-policies abo esingathi kawasebenza.
Ngokubona kwakho kuyini okungenziwa nguChinamasa? Asisoze sibone kukhwezwa yini eminye imithelo ukuze uhulumende athole laye indleko yakhe?
Iyo indlela abasele layo ukuthi bakhwezi imithelo kodwa angiboni iyindlela enganceda kakhulu. Obe kumele kwenzakele omele ubaba uChinamasa enze ngolesine iwusitele ukuthi amankampani wona lawo avaliweyo bazakwanisa ukuthi yini avule aqalise ukusebenza abuyise imali ku-consolidated revenue fund. Kathesi uzazama ukuthi ekhweza imithelo engxenye utshwala kumbe ku-airtime bavame ukwenza njalo ukuthi bazuze okuyimahlana, kodwa ngibone iyi-long term solution. I-solution ekhona yokuthi kumele sibe le-industry esebenzayo lapha eZimbabwe.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe. Esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande, ngilichiya-ke ku-Studio 7 Live Talk. Lilani.